yenze kubekwe imigoqo bakwabiywa yawo ngekandima ukubana abantu abasekhaya lapha benze ukuthi bexoxe nge-WhatsApp njengoba niyazi i-WhatsApp ichiphile entengweni lapha nxakhona. Kodwa sinanzelela ukuthi ilanga liphumile bonani i-intanethi yonke nje isivalile singasaba le-WhatsApp ngoba sekonto abantu sebesebenzisa lokho kuthiwa i-VPN okokuthi urage umbunzwenganzwenge nzwenganzwenge umduli wabafakile esiwuthi i-digital esura lo ngekho emthethweni akukho emthethweni akula mthetho okuvumayo lokho kodwa i-portals njengoba zekwabakhulu abakhange kwama-networks yibo abanganika i-directive ngoba i-connect la ngayo akukho emthethweni kodwa mina into esimangalisi although asohlangothi lwami kubana so far ngikeze ukuthiwa sokuloyele lo muntu o-apply i-high court because i-signal kube ngabe besebenze i-portals yaba i-first respondent Tel 1, Net 1, Econet, Tesla, all the providers. Ukwenza ukuthi betsho ukuthi show cause ukuthi why benikeleze i-internet. Andisekungake ukuthi i-presidential powers lekhona mbetha i-emergency powers xa ekuvumela lokho wena sungenye indaba leyo.
Ye, kodwa ye, kuvinjwa njani khonokho, kuvinjwa njani ukuthi imigoqo le ifakwa njani wena ngokwazi kwakho?
Imigoqo le ngathi ngiyabona. Lesiyabule ndlela ojala ukuyisebenzisa nxa uhamba usuka imali ngenza ngokuthi nxa usuka e-Hillside kumbe usiya enkulumane uhamba ngo-Cameron. So bafaka amadwala ukuthi wena uyine imoto yakho enkulu ingangeni laphana esikhaleni sa bagqika kuphi bavala isikhala. So wena ungabuya usezikwanisa ukudlula. So somele wena ube le yindlela uthiya i-double up ubhode ngapha kwe-intanethi i-VPN yakhona ugade umduli kumbe uphaphe kumbe ungena ezindleni bekudilize eceleni ngoba umduli wakuqala uvela ukho emthethweni so nxa udiliza ukhiphe into eyikho emthethweni nasocala ngoba ukho vele emthethweni okokuqala so yikho ubhoda kwakhona ukunzwenga xa ngaba lena ubeka ngamagama esindebele
ye singathi uyabe usebenzisani khonapho nxa usubhoda ngalo kwangkhona
ye kuthiwa i-VPN software laba abanama-Android phone, ama-Samsung, ama-Huawei, ama-phone nje amaningi uyahamba ku-Google Store ufike laphana uhambe uye research udinge okuthiwa yi-Turbo VPN T-U-R-B-O VPN kuvoma ubhala VPN uzabona nje uyamaningi vele usu-downloada uyi-install okay ulandela khonapho le into izakwenza uyenelise ukuthi nxa ukhuluma lo muntu besileke ukuba kwazi ukhuluma ngaphi ngoba iyadlala idayiza ngalokho okutshoyo engxa uyabukhonektha kungani usemdlandi kungani usestate two minutes ungani usezimbabwe ngapho ungaphi so kuba nzima ukuthi bebloke kodwa nxa i-intanethi icithiwe totally benye umuntu intambo akuvumeka udownload lento kusho ukuthi laba abantu abasenelisa ukungena ebulenjini yilaba abalama-satellite dish okuthiwa i-VSAT kumbe abalamafoni okuthiwa ngama-satellite phones ama-satellite phones they can't be blocked because they connect from you directly to the sky. Ngendlela yena le abantu abakubona ngayo uthi akuyindoko i-DSTV ibhekele ezulwini. So ifoni le iyadula kodwa lezijibhajibhile kathesi ukhonektha directly ezulu emoyeni le ifike i-charge bakabhakiphenduke ikhonektha emhlabeni.